Abangafika amashumi amathathu balaba bantu bamiswe phambi komthethwandaba wobulawayo. Unkosikazi Sylvia Dube uthi ubotshwe ezimele njalo akaphiwanga ithuba lokuchasisa ukuthi ubevele emeleni.
So khona ukuthi vele you can't have time to explain khona ukuthi vele umeleni khona la into mina ngathi yandihlukuluza la khona lokuthi court silokhi postpondwa isiya phambili khona le ngene court ithwe byangela ngelingaka instead of ukuhle kukhulunywe kudlule sina sabotshwa ngabo 5 then sahambe central e-central isaze sangena esitokisini ngabo 3 ekuseni it was Friday sangena nge-Saturday Saturday savuka siye court then e-court wasokuthiwa so imande sahamba kwabe kuthiwa i-court imhlaka 24 from 24 yaprospondwa futhi i-court isimhlaka 30.
Unkosikazi Vicky Moyo uthi indlela ababotshwa ngayo yiyo esolisayo ngoba bona babotshwa behlezi ezimoteni.
Icala bona babesithi i-blocking pavement but thina sitholakale kuyikuthi kumbe siziphakele sile moteni and bafike bahluphane lathi bese besithi kokona siyalibopha bastart bahambe lathi khona ngale bafike bahle basivalele sihambe siye court khona ngale sifike court kusasa kwakhona sike salala kuma-sales sifike court i-court ikhuluma umthetho bese besithi remained in custody disposele siye khona lejele bona abanye bakhona baya bephumela khona le mapholiseni bebhadala izimali baya bebhadala amapholisa kumbe kuyabe kusenzakalani thina sivele singelala uthi ungela mali obanjulayo ungela senti abaye banje belezimali abakhulunywa lutho akukhulunywa lutho baphuma sibuye thina kathe sikunje sesiphakathi kokuthiwa lokhu kuthiwa zabtshelwa mhlakabani mhlaka 30 sibuyele sasikwazi ukuthi kuzathwani utsotsi bakhona sisabuzwisisa ukuthi kwenzakalani sivele singela mali.
Unkosikazi Dube ugcizelele ngokuthi bona abasakwazi ukuthi icala labo lokuvala indlela kufanele libe selithonisisiwe kulokuthi babe betshitsha emthethwandaba
ukuthi nxa kuyicharge ukuthi nxa ukuthi siyabe si-obstructive i-pavement ngani siyahle siphiwe isigwebo sethu ukudlula kulokuthi sibe siloke sitshitshiswe ekhoti nxa kulicala ukuthi nxa umile ku-pavement kuyamele ukuthi bakudlulise uphiwe isigwebo sakho sokuthi akumelanga ume ku-pavement.
Unkosazana Dorine Mlotshwa uthi yena kulabanye abakhululwayo ngendlela engayisiyo njalo kungabe kulobu gwelegwele obenzakalayo bona sebechudula bodwa ngoba bengela mali.
So into ekhona ngeyokuthi thina sesesivelaphenduka kukami silokhu sibhizi lokhu sithiwa sibuye ecourt siphume on bail lokhu sihanjiswe ecourt lokho kuthiwa sizabuya mhlakabani kanti indaba ama-big fish ahle afika apho kwamhla lokhu thina sasala phakathi singela lutho so asikuzwisisa ukuthi uhamba njani okuyi-corruption kwakhona kukhona abadlala amapholisa kukhona abadlala e-reserve bank yangikhona le ebamba abantu asikuzwisisa.
Umkambo wemali owensitha uthengisa idola lemelika ngama-bond note amathathu njalo lintengo ihlala iguqukile. Abagwetshiweyo baphiwe inyanga ezintathu kodwa zibeke eceleni kwathiwa basebenze amahola alikhulu lanhlanu laba bazasebenza ezikolweni ezehlukeneyo baze baqede izigwebo zabo phakathi kwamaviki amane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile.